mina ngiyabonga kakhulu njalo ngiyajabula ngalesi sinqumo ukuthi khona vele ekuqaliseni kwakungayenziwanga izifiso zabantu ngoba uDini Muzikuthi watshontshela abadala ukhetho lwabo wayenza izifiso ezanelisa umoya wakhe yethi ezanelisa umde umphakathi wobulilini. Ngokunjalo-ke mina ngithokoze kakhulu ukuthi sesizabuyela futhi ukhetho lolu luqalise kutsha abantu bebulilima ukuze nabo bathole ukuthula bathole ukuthokoza njalo.
Kahle kahle lithi walutshontsha njani ukhetho belilobufakazi bani enkantolo?
Ye, besilobufakazi bokuthi ngelanga lokuvotwa elamhlaka-23 August okwenzakalayo yikuthi uDini Muzikuthi wayenika abadala ukudla okwakuphekiwe kumapolling stations number 2 kwakunamathebuli awefazi ayebekiwe within 300 meters. Number 3 uDini Muzikuthi wayenabantu bakhe ababe intimidator besesabisa abadala bebatshela ngokuthi bangavotela eyinye iphathi engasozalu PF bazabulawa banyamalale bathisele imizi kumbe bengaphiwa lokudla. Okunye futhi eda phezu kwakhona lokhu engikushoyo isimanga saba ukuthi indawo ye-constituency eyaba lama-assisted voters angu-1800 and something almost 2000 assisted voters kwathiwa ngabantu bonke labo abangakwanisiyo ukubhala lobu kubasha.
Siyabona ukuthi isinqumo lesi lokho okuthiwa yi-default judgment okuphiwa nxa umuntu ekelile ukuya enkantolo ubaba uphuthi kazange avele ngitsho lelangelilodwa.
UDini Muzikuthi kazange aphendule ngitsho langelilodwa esiyamukele amasamanisi okutshengisa ukuthi kazange ahloniphe umphakathi wokulilima njalo kazange ahloniphe umthetho weZimbabwe.
Kodwa amasamanisi afika kuye ngoba sike saxoxa laye wathi kazi lutho ngalolu daba.
Hayi, amasamanisi afika kuye sikamaphepha wonke nokusayina asayinelwa akulalutho olutshengisa ukuthi uDini Muzikuthi angamukela amasamanisi. UDini Muzikuthi wamukela amasamanisi kwabhalwa phansi ukuthi wamukela amasamanisi kwasayinwa njalo nxa sasingamtholanga sasizadinga futhi indlela yokuthi azathola amasamanisi. Amasamanisi wayamukela, uyakwazi ukuthi wayamukela.
Ngitsho legqwetha lakhe kazange athumele igqwetha ukuthi lizomela enkantolo.
Hhashi, bekungalagqwetha lakhe, kazange vele azishuphe. Okuyiqiniso lokuthi konke esasikutho esakubonayo ngamehlo wethu sakufakaza, sakuhambisa emthethwandaba kakuliqiniso ukuthi watshontshela abantu ukhetho. Abantu bebulilima badanile kakhulu, bazibona bengabantu abanindezeleyo bokuthi bakhokhelwe ngumuntu abangazange bamkhethe.